bayalabhula izandla sibili ukuthi hayi lokho kwenzakale Victoria Falls nje ukuthengisa izisebenzi. Kodwa thina ke besingakaze sikubone ukuthi yikuyini sanje okuphumileyo eVictoria Falls. Inkona siza kudingisisa sikuxwayisi ukuthi khona okuyengezelelwe ngohulumende yikho kade kukhangelelwe yisebenzi. Uwengezelele wafika ngaphi uhulumende? Bavumelene yini? Besingakaze sikubone ke konke lokho. Lokho esimelele nje ukuthi kuchasiswe ke ukuthi kuphumeni ke eVictoria Falls.
Njengoba uhulumende khala ngokuthi la mali izisebenzi zithi imali izavela ngani?
Kufanele uhulumende ekhala esithi kala mali abe sechasisa phela indleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba izisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akala mali. Siyaye sithi esikhathini esiningi kungaba ngumama nje chaya umpika ecelene akakula lutho wona kathi umpika ke ugcwele. Uyakhalaza umama kube ngubaba enugcwalisa umlomo abantwana bakhangele ngapha uthi ke akala lutho. Kusuka ke kukhathaze ukuthi abantwana bevume. Esukwini ezidlulileyo kumbe esikhathini esidlulileyo sibe sibone ngani izindleko zikahulumende azitsheliseli ke umuntu ongelamali. Nangukuphela u-Auditor General uyatsho ukuthi kona uhulumende ke ubhadala izigidi lezigidi zemali ezingazakali ukuthi ubhadale bani, ubhadale yiphi ikampani. Siyabona ke inotho kumbe inzuzo ke kubantu abaphezulu ke ukuthi hawu nxa lisithi lina ilizwe kalila mali, nxa uminista eyedwa kumbe u-vice president eyedwa ezaba lemota ezifika ichumi, ezaba lezindlu ezifika ichumi, kanti yiphi limali elingayisiyo kanti bona bayithatha nathi le elithi kayikho.